iqembu leZimbabwe litshiwe ngefukanya liqembu leDemocratic Republic of Congo emdlalweni walo wesithathu njalo ngokucina wesibaya sikaGroup A. Limpumela itsho uba iqembu leZimbabwe liphuthe imidlalo yalo lisemsileni wengalani yesibaya sikaGroup A njalo lilo mklomelo owodwa eliwuthole lize kuyomjikelobhanqa 1-1 leqembu leUganda. Iqembu le-Egypt liqede imidlalo yesibaya sikaGroup A lihlezi phezu kwengalani elilemiklomelo yethu pamunemunye ngemva kokunqoba kuyo yonke imidlalo yalo emithathu. Endaweni yesibili kule qembu leUganda elilemiklomelo emine ukuthi ele-DRC lona lilemiklomelo emithathu. Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu kweleZimbabwe bebekhangelele ukuba iqembu lama-Warriors lizanqoba ele-DRC ukuze lithuthukise amathuba alo okudlulela kwisigaba esilandelayo esomncintiswano. Obukelela umdlalo kumabonakude uKendi Mgwena uthi yena isimo somnotho esingamangakuhle elizweni yiso laso esibangele ukuthi iqembu leZimbabwe lingaphumeleli kwimidlalo ye-AFCON.
Mina ukudlala kwama-Warriors kundanisile sibili kunzwisa ubuhlungu, but then ngibona ngani into nje ade siyikhangelele besingazama ukuthi sikhangelele okungcono, sizama ukubalekela iqiniso eliyukuthi nje ngesimo salapha ama-Warriors avele ephume khona vele bekumele bedlale njalo, kube isibonelo sokuthi vele baphuma endaweni enjani. Isimo asibanga kahle kwezomnotho, yikho la ukudlala kwabo kupenjiyana. So angibasoli kangako noma nje nidanile.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gokwayarira uthi iqembu leZimbabwe kumele lakhiwe kakutsha ngemva kokuyangisa ilizwe elikwenze ngesonto.
Umdlalo wama-Warriors bedlala leqembu ele-DRC ube umdlalo oyangisayo. Into engayikhulumayo ukuthi abafana bethu bapheke imboza kumbe abaqeqeshi indlela abayenze ngayo ibe iyimboza. Osokumqokayo ukubana nxa umuntu etheke imboza, imboza ayibiselwa eziko kodwa imboza iyakutulwa kuphekwe kutsha, okutsho ukuthi ngendlela abayenze ngayo, ngendlela abadlale ngayo, sokumele konke i-technical department kanye labadlali kuqaliswe kutsha, kubunjwe iqembu kutsha, ngoba indlela esidlale ngayo singaqhubeka sidlala ngayo asifi sanqoba lutho kumbe saba liqembu eliphumelelayo kumdlalo wezenguqu.
Umqeqeshi womdlalo wenguqu Anele Nyathi laye usole abaqeqeshi beqembu lama-Warriors esithi badlise iqembu lesizwe.
Kunzima sibili ngoba ngeza isithi iqembu elinjengelama-Warriors lidliwe fukanya i-DRC kutshengisela ukuthi kukhona lapho esasifilela khona. And mina nxa ngisingakhangela i-FIFA abaqeqeshi bethu basasifilela sibili, ngathi kulandeleni umdlalo ngoba hhayi amagemu amaningi sibili, imidlalo le eminingi esiyidlalileyo ibingasimdlalo yokuthi singehluleka ukuthi lathi siphumelele, kodwa indlela nje kade bekhetha ngayo abadlali akusho nto engathi mina kumele yenziwe ngabaqeqeshi esingabathi ngabe-national team. Sebesikhangelele ukuthi abaqeqeshi labo bakwanise ukuthi bawutshintshe umdlalo behlezi besebhentshini, kodwa laba bethu behlekile ukuthi batshintshe imidlalo eminingi.
Abalandeli bomdlalo wenguqu abaningi basole ukungaphiwa ithuba kwabadlali abafana lo-Knox Mdizwa kanye lo-Kuda Mahatshi loba nje abagadli beqembu lama-Warriors bebebuthundu. Lokungokwesine ukuba iqembu lama-Warriors lifinyelele ukuyadlala kumncintiswano we-AFCON njalo kalizange lidlule kwisigaba sezibaya selokhu laqala ukuphatheka kule midlalo ngomnyaka ka-2004. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanjini.